uSikhala noSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party and i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kwaSikhala loSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha ufuna ukutshintsha izinto ufuna ukufaka idemokhrasi kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi asayifakile ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Ba-right sibilinxabe sithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka akulamanzi akulamagetsi le mali iyahlupha labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onjani nalo ongagcini bantu and into ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandla abadubekayo abangekho kuzana uPF. So mbone yani ukubotshwa kwabo lokhu, it's unconstitutional, it's very wrong, it's deprivation of human rights. Kurongo kakhulu khonokho abakwenzayo.
Abanye bathe umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe, ungatsho njalo lawe?
uMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali. uMnangagwa baningi abantu abalokhu besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists. Lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa. Kulala abana babotshwa bevela kuconference is it Bora Bora Islands asengikhohlwa ukuthi ngapi. Babotshwa bebotshela ukuthi babengama-activists nje babesiya khulumela nge-activism. So uMnangagwa is really bad when it comes to government. Izinto azikatshintshi. Waqambela amanga, waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzatshintsha izinto kodwa akulalutho olwatshintshayo futhi watshontsha le-election. Ukhetho lolu lwalungekho free and fair ngoba indaba yama-V11 form ilokhu ikhona phana, it's hanging. So uhulumende lo akarayithanga sibili, uhlukuluza abantu, uhlukuluza abantu kakhulu. Abantu bayadubeka kulaluthola utshintshayo njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu. Khangela omunye uminister ubanjwe le-25,000 cash endlini, hambe shiya abantu bedubeka bengelamali kodwa yini le mali yangkhona. Uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu, uphethe abantu ngohluku.